indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sise Washington, D.C.
Olamukela ku Studio 7, ngomvulo mhlaka 11 kuLwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu babe ne-cash abangayisebenzisa. Kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangkhona ithenjiswe namhla kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangkhona olwemali luzaqhubeka okwesikhathana.
Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yesakhunta.
We do not accept the attitude of Secunda, which we regard as contemptuous and disrespectful of the institution of Parliament.
Lanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi ibingakafiki emabhanga limali njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Elemelika namhla linanza imisebenzi yababe kubutho eleVeterans Day. Njalo bekulemicimbi eqhutshwe emadolobheni ehlukeneyo elizweni lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yesakhunta ukuzochazisa ngendlela abasebenzisa ngayo amabhiliyoni amahlanu amadola. Okwakumele imali le isetshenziswe kuhlelo lokulima olwe-Command Agriculture phakathi komnyaka ka-2017 lo-2018. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani yeSakunda Holdings yaphiwa i-5 billion lugatsha lwezemali yokuthenga imitshina yokulimisa kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture, kodwa imali le ayazakali ukuthi yasetshenziswa njani. Ugatsha lwezemali lwaveza phambi kwekomiti le ukuthi imali yaphiwa iSakunda kungela mvumo yedale lephalamende. Ekhuluma edale lephalamende namhlanje, umnumzana Thenda Ibithi, umgcinisalo wekomiti le, uthe kawathokozi ngendlela iSakunda eveza ukungasoniphi ngayo edale lephalamende.
On behalf of this committee, I want to express our extreme disappointment.
Ngimele ikomiti le ngithanda ukutshengisela ungathabi kakhulu ngokwenziwa iSakunda. Asithabanga ngendlela umberiki wazo uJitando leSakunda atshengisele ukudelela idale lephalamende. Sesikutshilo sikhathi sonke ukuba umsebenzi wephalamende uqakathekile eZimbabwe.
Scheduling our meetings. We do not accept the attitude of Secunda.
UBithi uphinde wachazisa ngomsebenzi abawenzayo njengedale lephalamende usekelwa yisisekelo sombuso.
The work we are doing is one that we have to carry out in terms of section 9.
Umsebenzi esiwenzayo usekelwa yisigaba 117 lesigaba 119 sisekelo sombuso. Isigaba 119 sithi zonke inhlanganiso kumele zisebenze phansi kwedale lephalamende, njalo iphalamende kumele yenze umsebenzi wayo okhangelelwe abaningi. Isisekelo sombuso yiso siyatsho ukuthi kumele sazi imali esetshenziswe nguhulumende loba inhlanganiso elisebenza lohulumende.
Ingcithi ezicubula ngezombusazwe zithi izenzo zabeSakunda ziveza ukungahloniphi idale. Omunye walezi ncwethi ngumnumzana Peter Mchengeti.
Lokho kwenziwe ngutagwiriye ukuthi kabuye nebiziwe lidale yephalamende. Ngomunye womzekeliso oveza ukuthi laba abakumahofisi amakhulu bahlezivele sibala isikhathi eside bedelela idale lephalamende. Njalo lokhu uveza njalo ukuthi utagwiriye ngabe le ndaba eziningi ayisabe ukuthi engabuzwa njalo ngelampendulo zakhona ngoba siyabona ukuthi imali ziningi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana yena wothi Akuna lutho oluguquqayo abesakunda bangaze bachazwe edayile eParliamente.
Abepaki laba abakunanzelele ukuthi badlaliswa ibhora engelamoya ngoba abesakunda okwakathesi badlala umaxatshelana. Bazabe besitsho lokhu batshintshe kusasa sebekhuluma ngalokhuyana abantshintshi. Bathatha nje isikhathi sabo kodwa ekugcineni kwakho akula lutho oluzaphuma ngoba phela siyabona ukuthi umkhulu wesakunda uvelena ungumthetho yena ngokwakhe. Kanti nxa eyisandla sokudla sikamkhulu kuyini abazamenza khona akula lutho oluzatshintsha. Ikudlala nje ngesikhathi abakwenziwayo. Bangathatha nje isikhathi sabo labelandela indaba leyo kodwa isiphetho sakho siyazakala ukuthi akula lutho oluyaphuma.
Ubithi wazise ukuba sokufuze umthetho obiza abantu eParliamente uqiniswe ukuze labo abayisa lokungahloniphile elidale bajeziswe kanzima. Idale leParliamente lenelise ukubuzisisa abebhanga leReserve Bank of Zimbabwe labo gaja lwezemali lezokulima. Asifinelisanga ukukhulumisana lenkampani esakunda ukuze sizwe ukuthi kuyini okubavimbe ukuya edale leParliamente ukuyachazisa nge-15 billion abayiphiwayo. Ngimele isithutho 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Lanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi ibingakafiki emabhanga limali njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Uhulumende wazise kunsokwana ezedluleyo ukuthi uza kwethula i-$2 le-$5 namuhla emzameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Usibalukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutya utshele Studio 7 ukuthi amabhanga aqale ukuthatha limali namuhla. Uthe bazafaka imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha. Ukhuthaze uZulu ukuthi agcine imali emabhanga hashi ezindlini ukuze kuqedwe udubo lokusilelwa kwemali. Asizweni amazwi athi
vari kukolekta mari dzawo kubva ku Reserve Bank.
Aba mabhanga baqale ukuthatha imali eReserve Bank of Zimbabwe namuhla ngezimota zabo ezithwala imali beyisa kungatsha zamabhanga abo elizweni lonke jikelele. Namhla singathi yikho okwenzakeleyo. Bebethatha nje imali ebhanga elikhulu lelizwe. Yinto enhle leyo. Ngicabanga ukuthi amabhanga enelise ukuthatha imali ekuseni kakhulu enelisile ukuyipha uZulu. Kodwa amanye ngilethemba azaqala kusasa.
Lawa ngamazwika mnumzana John Mangutya obechasisa ezinye incwethi ezicubungula izenotho zithi ukwethulwa kwalimali akusoze kuqede udubo lokusilela kwayo elizweni kumbe ukuqinisa umnotho weZimbabwe. Enye yalezincwethi umnumzana Reggie Shoko yena othi i-$1 billion ezafakwa emkambo wemali le incane kakhulu. Utshele ukutungameli inkomo Studio 7 ukuthi bekungaba lobubelo ngabe uhulumende ufake imali engange 2.5 billion kusiya ku 3 billion.
Singakangela ukuthi vele kusekuleta malini iZimbabwe iyakhuma abofika babo 15 billion ukuthi imali ekhona engani yasekuleta khona, kodwa singathi ukuthi kahlabulete bene 15 billion kawani kayinjekte besingathi nxika injekte even 2.5 to 3 billion ebinganceda kakhulu ngoba sikuthi wonke umuntu uzofuna ukusebenzisa i-cash ngaso sonke isikhathi, but kuqakathekile ukuthi uma ayifuna i-cash ayithole.
Uhulumende uthi ukuza kwalimali sokuzaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni, ngitsho la kuma ATM abantu baza kubalalo ikhono lokuthatha imali njengakudala. Yebo, ubona njalo yini? Ubona luphela udaba lokusilela kwemali?
Ukudaba lokusilela imali alusoze luphele njengophazima kwelihlo ngoba singakhangela indlala yabantu ukuthi beyibambe cash inkulu kakhulu. Angeke iqedwe ngokuthi uhulumende uselete amakhoyini loba amanothi e-1 billion. Uzathatha isikhathi ukuthi abantu bathembe ukuthi engayifaka ebhenki uzayithola. Kube lakho esikwenye isandla esokubana kulalaba vele abayibo abathi ngosiphathile abatshintsha imali bengayibamba labanamali abayibisele ku-circulation bayisebenzisa phandle kwe-formal circulation. So uhulumende kufuze abe le ndlela ukuthi uzakhava njani yaleyo mali ethi ngaphuma kuma-circulation ithatha isikhathi eside ukubuyela kuformal circulation.
Kudaba lokuqinisa isisindo somnotho weZimbabwe, ubona imali isenelisa yini ukwenza lokho? Uqina umnotho ababalisi mhlawumbe begcine bethole iholo abalifunayo lazo zonke izisebenzi zikahulumende, kusiba lokulingana phakathi kweholo labantu lentengo ezitolo?
Lokho sokuthi asikho into esingathi singalungiswa loko kungaqondiswa ukuletha imali, ngoba ukuthi into zilingane njalo zibe yisimo esisikhangelelele esisifisayo kulento eziningi ukudlula okungaphezu kokuletha imali kuphela. Ungakhangela kufuze le mali yethu sicibe lesisindo, kuyafuze sibe lathi siyalungisa izinto esizidengiswa ngaphandle kwelizwe ezizaletha i-foreign currency.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezenotho. Amazwi kamnumzana Shoko agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi umnumzana Masimba Kutshera, yena othi udubo lokubhidlika komnotho luzaqhubeka.
Ukubuya kwemali entsha leyo ngibona njengani ibuya uzovala izikhala ebezikhona ezibhangwe yi-bond note, ngoba abantu bebethenga imali ngama-40, 50, 60%. So kunganceda mbijana ukuthi abantu babe le-cash abangayisebenzisa, kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangikhona ithenjiswe lamhla kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangikhona olwemali luzaqhubeka okwesikhatshana. Okunye engikubonayo ukuthi udubo olule Reserve Bank ukuthi abalandlela abake basitshela yona ukuthi bazenza njani ukuthi izimali eziphuma ema-banks laphana zibuyele nxa kuye ukuthi abantu sebezithethe bazisebenzisa. So imali izabuya ibe khona okwesikhatshana, kodwa after isikhathi esithize imali izaqala ukusilela abantu besiyigcina ukuthi bathenge ama US dollars emkambeni owensitha.
Ubona iphathiswa yini limali kudaba lokuvuselela umnotho?
Ukuthi iyanceda i-economy, yabona ukuthi izanceda i-economy, ngoba i-economy yethu udubo olukhona ayisulo dubo olokuthi akula cash kuphela. Udubo olukhulu ukuthi akula production enzakalayo, asila foreign currency. Yilo udubo olukhulu okumele silulungise singakakhulumi ngendaba le eyama-notes lama-coins.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Usuwesuliwe umthetho obamba ngamandla abakwamanye amazwe abeza labantwana kwele South Africa ukuthi baphathe incwadi zokuzalwa kanye leyamapholisa i-affidavit esekela ukuthi ngempela abazali bomntwana bobabili bavumile ukuthi aye kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha loludaba ngokugcweleyo.
Embikweni oyethulelwe abezindaba lugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umphathi ntambo lugatsha umnumzana Aaron Mtswaledi usekethise ezinye iziqondiso zomthetho wokungena kwabantwana bakwamanye amazwe kwele South Africa ukuze bavunyelwe ukuchapha umngcele bengelazo incwadi zokuzalwa lezemvumo yabazali njengalokhu obekusenziwa. Ngesikhathi kusebenza lo umthetho, abantwana badabuka kwamanye amazwe kugoqela leZimbabwe bekudingeka ukuthi ohamba laye aphathe i-affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana bemupha imvumo yokungena laye kwele South Africa. Nxa umntwana ehamba lomzali oyedwa ongahambiyo bekudingeka abhale incwadi evumela omunye wakhe ukuthi angene lo mntwana kwele South Africa. Kodwa ke lolu gaja luthi kusukela ngolwesihlanu lweviki ephelileyo abantwana bakwamanye amazwe lalabo abahamba labo sebele mvumo yokungena lokuphumela izweni bengabuzwanga incwadi zokuzalwa lale emvumo yabazali. Lokhu kwamukelwe ngembono etshiyeneyo izalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana beZimbabwe kwele South Africa, ezim imbokodo unkosazana Victor Smatutu uyalincoma lelinyathelo esithi lizasiza kakhulu ngoba abantu bebethwele nzima.
Uthola umuntu ehamba abantwana eborder usethwele amaphepha amaningi angaka, so siba nembuzo sokumele kusayinwe lapha nalaphiyana. Uthola ukuthi noma umuntu abanjali befisa ukuthi abantwana bevakashe mabecabanga ngeprocess yakhona kube nzima ukuthi babavakashise. Kube sokusiba bekunzima futhi la kuma single parent sokumele ukuthi umzali afune omunye umzali ukuthi azafake isignature yakhe ku-affidavit kugcine kusiba nzima.
Unkosazana Hlulephi Ncube odabuka entulula eTsholotsho uthi bajabule kakhulu ngalesi simemezelo.
Sitshayela izandla kakhulu ngoba vele ibisihlupha thina omama, ikakhulu omama laba abayehlukane nabobaba nabogogo abahlala nabantwana abayizintandane o nabantwana abangenaboyise. So bekusiba nzima kakhulu ma umntwana kumele ukuthi eze ngapha kwele South Africa, sokuzoba lula kakhulu wonke umntwana ofuna ukuzovakasha eSouth Africa. Hayi, use Free Africa Free Mandela, sijabulile kakhulu.
Kodwa unkosazana Mathuthu ukuthaza abazali ukuthi baqaphe ngeso elibanzi impethu ezingangena ngenxeba kule mvumo.
Akungabi ukuthi sokusenzeka ukuthi kube lula for labo abantu abayenza izinto zokushishumbisa abantwana abantwana bebachaphisa from amalazwe bewangenisa South Africa bebakhuphe South Africa ukuthi sibeza ukubona kuyinto elula yokuthi akusenze kube kusafuneka zincwadi zokuthi zibavumele ukuthi bachaphe imincele labo bantwana.
Kodwa lolu gaja luthi abantwana abahamba bodwa kusadingeka ukuthi baveze incwadi zokuzalwa le mvumo yabazali. Iningi labeZimbabwe abasebenza kule South Africa bebethwala nzima nxa befuna abantwababo bebethekelele kuthi ngokusweleka kwalezi ncwadi bagcine besiza labo malayitsha ngendlela ezingekho emthethweni. Melethulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Hlapho.
Ngo-Live Talk lamhla sikhangela ukwethulwa kwemali entsha yeZimbabwe ebimele iqale ukusebenza lamhla kodwa isidluliselwe phambili. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngenxa yokucitshelwa kwabantu amandla kagesi sokudala ingozi zokuchiswa ngomlilo, bezama ukusebenzisa ezinye indlela zokupheka lokukhanyisa. Abezempilakahle baxwayisa uzulu ngokuphathwa kwezilonda zokutsha. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lengozi zokutsha liya liqansa nsuku zonke lokho ikampani yamandla kagetsi ezesa yaqala ukwabela abantu amandla kagetsi. Ngalokho izehlakalo zengozi zokutsha kwabantu kubangelwa izizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukunganaki kanye lokungasebenzisi kuhle ezinye indlela zokupheka kanye lokukhanyisa. Unkosikazi Abigail Ndiweni, omunye wabongikazi, uchasisa ngokugcweleyo ukuthi ukutsha kuyini njalo kubangelwa yini.
Ukutsha kubangelwa izinto ezithiyeneyo okwenzakala esikhumbeni somuntu, okunjengamanzi achisayo, umlilo, igas, amagetsi, ama-chemicals. Zonke izinto lezi ziyalimaza isikhumba. So nxa sowuthe watholakala uchile, ungagcini ekhaya, gijimela uye esibhedlela uyothola uncedo.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka echasisa okungenziwa ngekhaya kungakaye wadinga usizo lokwelatshwa esibhedlela.
Xwayisa nxa umuntu esethe watsha ngekhaya, nxa etshiswe ngama-chemicals, ngangcono lithatha amanzi aklini lisipha ukugesa ama-chemicals ukuthi engabi elokho etshisa isikhumba, libe seligoqela umuntu ngengubo eklini, ngoba umuntu engatsha isikhumba sesivulekile. Ukukhudumala komzimba kuyabe sokuphuma emzimbeni womuntu ngoba engaseli isikhumba esiyiso esiregulator i-body temperature. anathiswe amanzi amaningi ngoba uyabe elahlekelwa futhi ngamanzi emzimbeni umuntu.
Unkosikazi Sifiso Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu bengasabeli khatshana ukuya esibhedlela ngoba izilonda zokutsha zilakho ukubhibhidla.
Ngilomakhelwane wami owatshayo ekutsheni kwakhe laphana kwaba lokudonselana ukuthi abanye babengafuni ukuthi aye esibhedlela kodwa wagcine ngayanga. Ekuhlaleni kwakhe ukutsha lokhuyana kwamlimaza kakhulu ngoba wagcine sengani usegogekile ekupholeni kwangikhona. Lokho engizama ukukutshela abantu ukuthi abantu bengadonsela emuva ngokuthi baye esibhedlela, abahambe bayethola usizo.
Unkosikazi Siphiwe Mpala esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uxwayisa ngokuthenga imithi emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi ukwelapha izilonda zokutsha.
Mina ngatshelwa ngumntwana etshiswa liporridge. Ngenxa yokuthi ukuya esibhedlela ngiyakuzonda angiyanga ngaqonda efamasi. Ekuhambeni kwami efamasi angisachasisanga ngokugcweleyo ukuthi umntwana utshiswe yini. Bangivumela ngathenga umuthi kodwa angizange ngilandelele engangikutshele. Lokho kwenza ukuthi izilonda zigcine zisiba lobomvu. Impilo yomntwana yaba engozini, ngagcina ngisiya esibhedlela ngoba indawo ayechekiyo yayimbi kakhulu. Lokho kwabangela ukuthi umntwana ahlale kakhulu esibhedlela njalo.
Unkosikazi Senzeni Sithole ngomunye wabahlelwa ingozi yokutsha ophume esibhedlela insuku ezimbalwa ezidluleyo.
Ngasha ekhanye basa umlilo ngeparafini. Uma ngokuya esibhedlela kanye lokuswelakala kwezimali, ngagcina sengiphuzile ukuya esibhedlela. Izilonda ngayingazigezi ngisithi akumelanga kungene amanzi, njalo zazihlala zingavalwanga. Okutsho ukuthi sesikhathi lapho kwangenwa khona ama-germs lawa. Ngoba ngagcina sengilobovu sengathi isilonda sesigebheka. Singaze sathatha indaba leyo yokutsha kalula bakithi, asambenini ezibhedlela masinyane siyethola ukwelatshwa.
Iningi labantu abatshayo ngabantwana abancane, ngakho abongi bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise umlilo wokubasa ngenkuni kumbe owegasi ngonanzelelo olukhulu ukuze engehlelwa ingozi yokutsha yena labantwana. Abezempilakahle bathi njalo abantu kumele baqakathekise ukuyathola usizo lokwelatshwa lapho behlelwe ingozi yokutsha ngoba izilonda zilakho ukubhibhidla kugcine kusiba ingozi engavikeleka nxa umuntu engaya esibhedlela loba eklinika. Umsakazi weStudio 7 wehlulekile ukuthola inani labantu asebelatshelwe izilonda zokutsha kusukela ngesikhathi sokucitshwa lokwabelwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elemelika namhla linanza imisebenzi yababekubutho ele-Veterans Day, njalo bekule micimbi ehlukeneyo eqhutshwe emadolobheni elizweni lonke. Umongameli Donald Trump unxome ababekubutho emkhosini we-Veterans Day Parade eNew York, wagcizelela ukuthi belokhu bekhona abalwa kumpi ye-World War II, Korean War, Vietnam War, Gulf War, kanye labalwisana lamalwecatsha. Umongameli Trump lonkosikazi wakhe uMelania bakhangelelwe ukubeka amaluba eMadison Square namuhla khona le eNew York ngendlela yokuhlonipha ababekubutho abatshonayo. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli elinanzwa iminyaka yonke, sixoxa lomnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign.
I-Veterans Day I think lilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini be-America ngoba lilanga lapho ababonga khona bekhumbula njalo amabutho aleli lizwe kusukela impi ezalwayo. South America yiyo engathi the most powerful ku-military umhlaba wonke jikelele. So abantu belapha e-America baqakathekisa kakhulu isuku lolu ngoba yilusuku lapho ababonga khona amabutho njalo futhi bekhumbula nalabo abashonayo ezimpini eziningi ezadlulayo. Ngabantu abazinikelayo basacrifice ukudefenda ilizwe lase-America. So I think abantu ongamelanga bakhohlwe njalo kuqakathekile lalaba abasha abasakhulayo ukuthi bakhule bekwazi ukuthi inkululeko le abayi-enjoyayo la e-America ayizange ibuye mahhala. Ngikulabantu abazinikelayo bajoyina amabutho ukuthi ba defend izwe leli, and I think ama veterans kumele ahlonitshwe and nawo afile ukuthi into abayenzayo iyabukeka, ukwenzela ukuthi ku-encourage labanye labo ukuthi labo bajoyine amabutho bakwazi ukudefend izwe labo.
Ama veterans lawa babaphethe kuhle yini? Sesizwile labo balokunye kukhona una okuthile lapha lalapha ya.
Amasiya ngaseqinisweni esikhathini esiningi I think ama veteran alokukhona kakhulu ngoba babona ngathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukubanakelela, especially ngindaba ze health yabo. Okunye okufana nalokho ukuthi nje sometimes bafeel ungathi sebe abanikezwa iattention enough bona bengabantu abanye uthola ukuthi bakhubazeka ngoba ngazo lezi zimpi, even though i-government ilelunga engathi at the ministerial level ele veterans affairs elilo secretary we veterans affairs, kodwa still I think i-budget ama veteran assistants angabona i-budget enikezwa bona ingathi iyakhutshulwa kancane ukuthi labo bakwazi ukuthi ba-enjoy i-retirement yabo from emabuthweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDC, njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ibandla le-MDC thi sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Iqembu lenguqo ele Highlanders lizadibana lelingezi platinum ku-final yalo nyaka eyenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba womabili lawa maqembu ephumelele kumdlalo yesigaba se-semifinal eqhutshwe ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lifinyelele ukungena kufinal yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba ele-ZBC Caribbean ye-1 kanyanye ngesonto, njalo izadibana kufinal yomncintiswano lonyaka lelenkezo i-Platinum, lona elinqobe le-Harare City nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa ngomgqibelo. Iqembu le-Highlanders linqobe nzima njengoba belikhulelwa ngele-ZBC Caribbean ikakhulu ekuqaleni komdlalo, kodwa umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Hendrik Peter de Jong uthe uqakathekileyo yikuba bafinyelele ukuyadlala kufinal.
The same final is not so important of a good play or bad play. Most important is that you win. Have you been today?
Isigaba se-semifinal akudingakali ukudlala ibhola elibukekayo, kodwa okuqakathekileyo yikudlulela phambili kusigaba esilandelayo. Yikho-ke mina ngiyajabula ngempumela yanamhlanje, njalo nabadlali bami ngibatshayela ihlombe ngomsebenzi abawenzileyo.
Ngokwakuqala uba iqembu le-Highlanders lingene kufinal yenkezo yeChibuku selokhulu umncintiswano ovuselelwe ngomnyaka ka-2014. Nako linye icele iqembu lenkezo i-Platinum yilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngomnyaka ka-2016. Bekulo mdlalo uwodwa wesigaba seCasilaga Premier Soccer League kulimpela viki lapho iqembu le-Chicken Inn elinqobe khona ele-Triangle nge-2-1. Limpumela itshiye iqembu le-Chicken Inn selisezendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, njalo lithiwa ngemiklomelo emibili liqembu le-KAFC United okuyilo lihlezendaweni yakuqala. Iqembu le-Chicken Inn lilemiklomelo ngama-40 lathoba munemunye, kuthi iqembu le-KAFC United lona lilemiklomelo ngama-50 lowodwa. Kusele imidlalo emihlanu uba imidlalo yesigaba saphezulu yese-PSL ifike komlindi uyacina, njalo okacace ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco lonyaka. Aphakathi kwamaqembu abalisayele KAFC United, iChicken Inn, FC Platinum kanye le-ZBC Caribbean. Lasemsileni wengalane lakho isipunepune lapho amaqembu abalisayele yada ele-Mshwana Stars, ele-Wange, ele-Herentals, ele-Telwane, ele-Bulawayo Chiefs, ele-Harare City, ele-Triangle, ele-Manyika Diamonds kanye lele-Chapungu angamanye amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu. Asikhangele umdlalo we-basketball ubekule midlalo edlalwa ngempela viki edlileyo kusigaba seBulawayo Basketball Association, njalo imidlalo idlalwe ngokulandelayo. Iqembu labesifazane leMavericks linqobele Lakers B nge-51-24, kuthi eleNast B labesilisa linqobele Lakers nge-36-24. Akucele labesifazane iqembu leAngels B linqotshwe ngeleNast nge-44-24, akuthi kumdlalo wabesilisa iqembu leHighlanders linqobele Clippers nge-47-22. kube sokusithi njalo ukucela labesilisa iqembu leMavericks linqobe leNast A nge-60-48 emdlalweni wabesifazane iqembu leLakers A linqobe leAngels A nge-47-21 kube sokusithi emdlalweni wokucina ongumdlalo wabesilisa iqembu leGiants linqobe leLegends nge-60-51 ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Hayi, siyabonga Joseph Njanje, yena osigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.